Owethulele izithembiso ngumsekeli kaNobhala Jikelele, uMnumzana Samukele Hadebe. UMnumzana Hadebe uthe ukuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu, njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umqathulo ngemanifesto le ebilontshwa lamhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala ke ngokuvuselela ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafactory kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho, ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe, labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kakhulu sivele sithi inotho le ingxayisivuka besokusenziwana, bese sikhangela ke impilo kahle ikaZulu esithi social services. Saqakathisa kakhulu kwezempilakahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula, kanti-ke abathole ukuncedwa, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele landlani, behlula nje ukuthola nje esingathi thina i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube le klinika ngiklinika ngeward, ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqathisa ezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo kakhulu ama-primary, kanti-ke vele kuyafeyila lesikolo. Kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwehliswe lokhu, ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba iningi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo, uMnumzana Alfred Zirutwi, uthi umbiko lo umnike ithemba.
Engikuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi ama-youth ontanga bazathola ama-grants, and kuyinto eqakathekileyo ukuthi bethole imali yokuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. And okwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla, imisebenzi yezandla, ama-projects. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamisebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. And kuyangithabisa kakhulu.
Ukansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyayibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe nge-constitution, sivelela ku-early congress esayenzayo. Sesimele sibe nemanifesto, manifesto sesilayo, sesiyithakazelele, sesiyemukele. Leyo kansila ngiyayemukela because ama-ofisi amaningi abeseHararele. So i-devolution of power ngiyayemukela njengokansila, ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeHarare, zimele imali zisebenze lapha, ama-ofisi abe lapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport, so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabomama bakoBulawayo, labomama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50, kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla leMDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe leMDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla leMDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. Imanifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa iGame On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulobunzima phambili ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla leMDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulomntwana phakathi kwempama kuthi imino yonke iqondile. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.